So we see card descender bago VOA in the belly.
Kanjani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 mfufu 2020 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe izijeziso zomnotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na?
Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi targeted sanctions. Ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba.
Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sivanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo.
Khonapho base bavela zange babuze, bebanenge abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera, then eventually baqala ukudobha ngamatshe langezigodo.
Kulo muntu oyedwa ovela koBulawayo obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi impela izijeziso lezi yizo ezibuyisela ngemuva ingqubela phambili yelizwe. Kodwa isimanga yokuthi uMnangagwa wathi esanda thatha intambo zombuso wathi abantu bengaqambiseli izijeziso zenotho amanga kodwa basebenze gadalala. Ngesonto bekulomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi ekethise lezi zijeziso ukuze ilizwe livuselele umnotho walo. Iphephandaba leHerald belithe inhlanganiso ezimbalwa lamabandla aphikisayo abalisa ele-MDCT azaphatheka emcimbini obuphiwe igama lokuthi Anti-Sanctions March. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ulandule lokho esithi lanxa besekela ukususwa kwama-sanctions bebengekho emcimbini webandla le-ZANU-PF.
Ibandla lethu belingaphathekanga kulo msebenzi besingazi ngawo, sizwe nje sesibuzwa ukuthi lina lizobe liphathekile kuwo yini, hayi besingaphathekanga besingekho lapho besingawazi lokuthi kulo msebenzi onjalo.
Njengebandla lithini lina ngabathi bona ama-sanctions ukuze asuswe kumele uhulumende aguqule indlela abusa ngayo abathi iyo indikimba yendaba yezijeziso lezi, lina likubona njani njengebandla?
Siyabezwa besitho kanjalo, kodwa inkinga yokuthi abakwazi ukuthi akuhlangananga lokho kuyizinto kokubili. Yebo, ngempela i-government yona kumele iqale ukwenza izinto kahle. Ikho slogan sithi sethu sithi guqula izenzo. Izenzo kumele i-government iziguqule ngempela. Kodwa ama-sanctions for 20 years asehlulekile ukwenza ukuthi i-government iguqule izenzo. Ama-sanctions into aseyenzile ikuletha uhlupho lokudubeka kwabantu bethu. So lo muntu othi yena akuqale i-government itshintshe before kukhutshwa ama-sanctions ukuthi akakwazi ukuthi ama-sanctions a-affecta yena nami, hayi i-government. Nobi government ama-sanctions ekhona njalo iyakwazi i-government ukuthi mabe gula baye phesheya, abantu ababa bafunde phesheya, abantu ababa bahlale phesheya. I-government ayisiwe ehluphekayo ngama-sanctions, umuntu ohlupheka ngama-sanctions yimi nawe. So ama-sanctions kumele akhutshwe. Akutsho lokuthi i-government akumele angitshintshe, kodwa into engiyithoyo ukuthi ama-sanctions notshintsho kwe-government akuhlangananga lokho kuyizinto. Ngoba phela ukuthi sibe siqhubeka sithi ama-sanctions ahlale azoyenza batshintshe, 20 years bangatshintshi bazotshintshiswa yini manje?
Njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezivalisa amabandla aphikisayo?
Hayi, amabandla aphikisayo kumele siqhubeke ngomsebenzi wethu wokwenza sure ukuthi i-government siyayiholda accountable ukuthi ikwazi ukwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bethu bathole impilakahle. Yiwo umsebenzi wethu lo. Kodwa kumele sivume lathi, ngoba yithi phela sacela la ama-sanctions, ngacelwa yithi e-America. Kumele sivume lathi ukuthi yebo sawacela, sasiwacelela ukuthi akwazi ukuthi athi ukuba luswazi ebantwini abadala, kodwa uswazi lolu solutshaya thina, lusatshaya abantu abadala. So hayi, ake nilukhuphe lolu swazi ke sidinge olunye, ngoba hayi ama-sanctions ahlulekile bakithi. Bheka ubaba uChiwenga Uthe kula lambona ukuthi hey wagula kwaba buhlungu kwaze kwaba buhlungu bakithi lati sazwela. Wafly wa eChina. Hayi wafika walatsha walatsha wabuya back. Kodwa ngenxa yama sanctions mina nami masigula ngeke sikwazi even ukuya eChina ongela ama sanctions khona. But imali yazingekho uzoyithola ukuthi imali yokufly uye eChina khona la nto yabona. Konke lokhu ama sanctions ane effect. So hayi njenge opposition kumele government sithi ubusani kahle. Kodwa njalo phinde sithi hayi khuphana ama sanctions acelwa yithi yithi nje sicela ukuthi lwakhuphe ngoba awachai bantu abadala achaya thina.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ibandla le-MDC Alliance lithi uZulu kumele ananzelele ukuthi ama-sanctions awabekwanga libandla le-MDC Alliance njalo izijeso lezi ayisizo ezibangela ungathuthuki komnotho welizwe kodwa lokhu kubangelwa inkohlakalo i-corruption. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abantu bangabuza ukuthi kanti lina MDC liyayifuna yini ikha i-sanction, liyawafuna na ama-sanction. Ngoba abantu abaningi basiqambela amanga besithi thina yithi esahamba siyancenga amakhiwa i-West ukuthi ifake ama-sanction. Thina umbuzo lowo ayisithi esafake ama-sanction. Njalo ababuza izanu PF ukuthi kanti bona bahlukuluzwa kungani behlukuluza abantu babo. Asisoze sivumele ukuthi abantu bakithi babhidlizwe lo mbuso wabaningi ubhidlizwe sibe singene kumbuso wentando kayiphikiswa ofanana lo lowana obuswa ngu-Adolf Hitler noMussolini. Lo Stalin, Joseph, lo Robert Mugabe. Yikho ke thina sifuna abantu abananza uhulumende wabaningi, uhulumende okhethwe ngabantu, uhulumende ovota ama results awo angatshontsha.
Kahle kahle akusitshele imbali yama sanctions wona lawo okuthiwa yiwo asenqabela ukukhula komnotho weZimbabwe.
Sifuna abantu bakwethu bakwazi ukuthi kulomthetho osemabhukwini emthetho weAmerica ukuthi ayizidera wafakwa ngama iCongress yeAmerica kungaze kungene iRepublican biDemocrat umthetho lowo bayawuqakathekisa ngenxa yokuthi iAmerica ivikela amalungelo abantu njalo yibo abafaka umthetho lo hatshi abantu beZimbabwe. Mahlabe Zulu, lina elihambelana lezanu liyaxwayisa ukuthi lincenge ifeze okufunwa ngumthetho wezidera. Umthetho wezidera ufuna ukuthi izanu PF ilondoloze amalungelo ayinqaba esithi ngama human rights and the constitutional rights. Ngaphandle kwalokho Mahlabe Zulu, ngaze kuwine uTrump, kuwine lowo omphikisayo uJoe Biden, umthetho lowo uyabo lokhu khona. Kuyadida ingqondo ngoba iSADC yona efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba. Namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions. Ama sanctions akhona Mahlabe Zulu kasiyo ma sanctions eZimbabwe jikelele. Ama sanctions akhona ngesithiwa kuthiwa i-targeted sanctions. Ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba, liqonda umuntu noma ikhampani enza ubudlova.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. lolu gatsha luthi kulabantu abayisikhombisa abatholakale beligcikweni leli ngemva kokuhlolwa kwabangamachumi angamakhulu ayithoba minwembili 816. Abayisikhombisa laba abathole igcikwane babikwa belithelelwe elizweni. Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo duzane legweru ngomgqibelo. Usibanda ulimele kakubi ngemva kokutshaywa lokhu. Sixoxelaye ukuze sizwe okuneni ngalolu daba.
Esikhathi sisima bekule mota esithole kule mota ezizimbalwa nje ezilaphana ezishovisayo ezithola abantu eShangani Mine sibalethe emgwaqweni ethaya Main Road. Then bekule enye imota kathi sebus stop iRanex engelama number plate ekhanya intsha nje emhlophe. Sina sipaka siphuma umgwaqo yona leyo mota ibisuka. Isukuma ispeeder off ekusukumeni ekusukeni kwayo yabafuqa umuntu ongumama wafuqa wagiqika warola ephuma emoteni bemjike emoti hamba. So sithe simangele khonapho nasesisehla sisehlisa lo umuntu okade sihamba laye ebele mpahla. So besisehlisa impahla zakhe simncedisa ukuthi kuze sihambe masinyane. Umama usisilwana okade ejikwe emoteni wasesukuma ezindida eqonda kithi. So that sesizama ukuthi silalele ukuthi kade uhamba njani. Sengibuza mina ukuthi kanti bakujike emoti hamba uhamba njani. Uthi wathi yena abantu laba basuka eShangani Mine babhadale $10. Abasangelekanga change yami 73 lefoni. Uthe sakhuluma imota yana yahle yabisiphendukile. Khonapho bahle bavele azange babuze bebaningi abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala udobha ngamatshela ngezigodo. Ngike ngathi ngiyabaleka ngatripa ngawa omunye wadobha ilitshe elikarakathe elikhulu efuna ukungigihlisa ikhanda ngasengivuka ngexake lami ngamsunduza wawela emgwaqweni yikho ukuthi sibalele siphunyuke. Kodwa hhayi ngilimele ekhanda, ngilimele emehlweni, ngilimele empanjeni kho kwane kubuhlungu.
Ngokubona kwakho kulezo mbusazo yini phakathi lapha kumbe ngamatsotsi nje kade efuna ukuthi bathathele imoto?
Abanye abantu bebesele emoteni ngokubona kwethu asonto yombangazwe yizidlova nje esezikhona ezigange. Ngenxa sesicoxoxo ngelisi sasibona ngani la yena lona umuntu esimnike ilift esuka kobulawayo ube ngomunye wabo ngoba yena kuthe sokusenzakala njalo waphonga ukubaleka wanyamalala wangena egangeni. Lo sisilwana kuthe sesiathakwa thina wabaleka laye wangena egangeni. So kungazani khona khona ukuthi kulo lo muntu adengani uyajikwa emoteni bekungani into igame nje ezweyo. Abantu laba injongo yabo ngokubona kwethu le ndlela ade beme ngayo abanye ade kulaba ade beme phandle emgwaqweni laphana lalapha ukuthi kade injongo yabo ukusithathela imota manje kawasaphumelelanga. So kambona ukuthi ngezombangazo
ubikile emapholiseni na?
Yes, sisuka khona lapho ngiqeda nje khona lapho ngesagcwela igazi ngoba bengibleeda ngandlebe igazi beliphuma endlebeni elinye liphuma emakhaleni. Kusase saqonda eShangani Mine Bay Police Base sabika emapholiseni. Abakhanya nje amapholisa nje kusendaweni encane imoto yakhona bethi bake babona imoto enjalo kungani basaza ilonda. Angezwa ke impumela njengoba belokhu ngisesibhedlela angezwa ukuthi
lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi abaphila ngokuthengisa icansi elizweni badlula inkulungwane ezingamachumi amanelane 45,000. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ebuthelela inombolo zabaligcikwane le-HIV ethiwa i-AVET. iphephandaba lobulembo beinternet elezimlife.com lithi owake waba umsekeli kamongameli webandla le-MDCT umnumzana Elias Muzuri usephumele egcekeni ukuthi uzancintisana lonkosazana Thokozani Khube ukuba umholi waleli bandla. Leli phephandaba lithi abamnumzana Douglas Monzora lomogen komiti labo bayenakanelwa ukuthi bazancintisa lesi sikhundla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko elisethumele yona nge-WhatsApp.
Thina vele njengamazimbabweni isitha sethu sinye izalo PF. Makungazuki izano nje embusweni yonke into izolunga. So abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhuya. Isitha sethu sinye esikade sasihlupha from 1980. IZimbabwe vele asikaze sikuthole ukukhululeka nje. Asikaze sikuthole. Yiphi inkululeko esayitholayo ngoba izani ilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa ayikanje kulungisa akula makliniki akula mgwaqo ayikho nje idevelopment ekhona into ekhona ezimbabwe ludubo udubo nje into oyibonayo ibhale ebusweni babantu abantu baswela ngisho ukudla khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo abazange bayo-checka ngisho isikolo esisodwa nokuthi bayospreya nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe kodwa nje into abayizeyo ukukhuluma amatitsha aholiswa lutho into abayaziyo ukusela kuphela nokube betshentsha imali bethwala imali bezisale maso kukhulunywa bezenza ngathi balunge kakhulu ye sanibonani sanibonani basakaza abahle kukhuluma lo ngwenya la egoli ngokusebenza la ngokuzama empilo siyabonga konke lisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje siyabonga ngathi unkulunkulu ngaligcina sesihlane singabaphileyo ndingelela bonke abantu bezimbabwe amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esiyizalo PF. Umnangagwa ngaphambi kokuthi ayekhuluma ngama-sanctions lawa ethi abawasuse akaqala asusa ama-sanctions lawa ngobafakela abantu bezimbabwe yina nabantu bakhe laba bezalo PF abaqala ekhaya kuqala bethi besiyacela le thina vele asithinta ama-sanctions lawa bengaphila ukwenze ngathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama-sanctions kwenziwa yibo nebandla lakhe lezalo PF. Akanamahloni nje ukuthi uzothe mdala engabe esegugile behambise okhuluma amanga abantu bahlukunyezelwane abantu baboshelwane baboshelwane abantu be-MDC baboshelwane abantu ungakhuluma kabi ngezanu PF sokumele uboshwe upholisiswe nzima uvalelwe unqatshelwe ibheyili akukho right lokho vele angakhuluma ukuthi asuswa ama-sanctions afaka amanye ama-sanctions phezu kwala akhona angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani apho abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokhu kwenzakala lokhu yabona loke khuluma ngama-sanctions bethu ama-sanctions asuswa ngathi iwayenza izimbabwe ihlupheke into eyenza abantu bezimbabwe bahlupheke namhlanje yizanu PF aso ma-sanctions abafakayo so lokhu bangakukhulumi vele bangazidlali ngabantu akunazibhedlela akunamgwaqo akunalutho into abayaziyo ukusela kuphela nokuhlukumeza abantu ungabasola sokufanele ukuthi ubose uthwale nzima ngenxa yokuthi ubasolile kodwa into okufanele liyazi mazibabhweni amagumbi abanomhlaba yokuthi unkulunkulu khona unkulunkulu ubhekile ibandla le-MDC abayeke ukulwa laphana balungise izinto yibo abantu esibabhekile ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga bangalungisa ilizwe abayeke lani into yabo abayenzayo liya abalungise izinto babambane bayeke ukukhombakhombana phakathi lapha ngiyabonga.
Njalo badala lalokhu ukuthi bethi khona yena wasibulala phela umuntu ngegugura wonto yakhe thina maNdebele siphelile abafowethu babekho okhulu labokhokho bethu bafile asibazi ngenxa yakhe esesithi yena uzayenza uzagubha abantu ebangcwabe kutsha vele kwakho kwaba lo mthandazo ngemva kokufa baze bagubhe bafake kutsha sizobabona ngaphi thina uyabheda lo uyasijwayela vele kona kahle kahle aluba abantu bayangami ngengqondo engelayo vele izimbabhalo uyaqunywa phakathi amashoni ebuyele le kubo le khona eyarale le thina sibe le nkosi yethu ngapha ngoba leli balelithi zanu vele liphambene le abantu bezanu laba zanu zanu le vele akula into abayenzayo bagijimisa okwelabo isayithi ngobushona babo ukuthi phela vele lona leli lizwe songani lilizwe elikabili lona leli lizwe eliyi-1 ngoba ngale harale baphile yabo nangakho afilekalanqando.
Yebo Studio 7 abalandeli be-Studio 7 siyabonga. Mbona leli bandla libusayo leli liphezu kodaba igugrawundi kalibusi liphezu kokudinga abantu ababulawayo alikhole ukuthi kwabulawa abantu abayi-25,000 abanye baphosela phakathi kwemigodi ezimayini lizabakhupha njani liyebangcwaba lizabona njani ukuyakhupha laba bantu abaphosela phakathi kwemigodi wezimayini ikudlala ngabantu ukusizwisa ubuhlungu alwabantu bathi bebabona bona abantu bebuya nje emakhaya bezokudinga ukuthi sigcine siphindisela sigcine sibathela abapetroli abantu akulamumo into abawenza abahambe behlala emzini yabo beke lukuya bezobuya besigebhe besigebhe abantu bafike besenzela idoti ngento esizwe ndile kakhulu bangakhulumi ukuthi ngadoli asifuni ukuyizwa ukuthi ndabantu
ye sakubona msakazi omuhle ngidingelele nani balaleli siyajabula lezi ndabeni sinikeza zona mihla ngemihla sicela liqhubeke nikwenza izwi ukuthi kwenzakalani ye ngikhuluma ngilapha kwele South Africa eKapa hayi into engifuna ukuyisho mina bengicela nje amagembu lawo amaningi azokukuvuka kukhona nalawo vela ekhona ahlangane phila kube liqembu elilodwa sizame phela nathi ukunqoba lelo qembu elabo sakudala elingelancedo elingayazi into eniyenzayo sizame ukulikhipha mamelani bantu bakithi ake nizame shuwa ukubambana nincedisane lizwisisane akukho okwedlula lokho baze nikwenzile lokho nizokwazi ukunqoba khiphe le nto yakade yakhona ethi yalungisa kambe kulungiswane from 1984 singazalwa nathi saze safika ama-90s sazalwa manje sesingamadodana sesingakwazi imisinye izinto lokhu esisokola kangaka hayi 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 kuyamthinga umdoda lo akaphumi kanti kahle kasevele ngivotshelwa mbani ngoba phela angikazi ngizwe umuntu wokukhuluma kahle maybe 2% engangizwe bekhuluma kahle ngakho kodwa iningi leli bayakhala kahle kahle ngivotshelwa mbani ngiyabuza khona bavotshelwa ngubani okwesibili bengicela ukukhuza ngapha kithi esihlala khonapha kwele South Africa amantombazana hayi hayi ake nineni kothi sowufika manini ngempela yikani ukufika nifaka buhlungu shuwa kambe umuntu uzamthoka umuntu ethe namadoda ayi-5 ngabe ethengisa umzimba wakhe uright khonokho nani badala mani ngibone amagrosa ibuye ekhaya ngamini thi ngisazi umntana wakho ukuthi akafundanga lutho akayazi into eyaziyo nje kodwa uyabona every month kubuya amagqiba ucabanga ukuthi kuthathaphe hayi 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 angibulimi lina badala kodwa ngibulima kubona labo sisabakwenzayo lapha imbi le nto abayenzayo bagcina beyifaka buhlungu sebebulawa uzwe sebekhuluma phela uze umntana oyintombazane sithi ye amashona angcono kulani amalokali angcono kulani ngoba nina mandebeleni ngobondo yakini angifuni ukuzenzela le bona bayasenzela everything esifuna abanyenzela bayangigcina ye wena umuntu uzogcina uzogcina kanjani ngakulobona ngaye ungamtsheli ukuthi kuqale evela yini liyawubhatana kuyobona ethi izozogcina nisazofaka usithi ngiyanitshela qhubekani mani ngafuna umamela mani ngamahloka nje kodwa nisazofa gcine ngani majuda hhayi abafowethu baphelele enkunzini angazi ukuthi wayi bengayeki lento yabo everyday every week kuyaphuma ama-odio ubonakala umuntu ofile ugcele igasi wakhona lithi hayi kunzima lokhu akeni uyiyeke nani madoda kanti umbuzo wamuthi wayi ningahambile kwenza khona khana yini ezindini lizomosha ngapha esa manje nikhulumisa kabi ngabanye abantu bakhuluma kabi ngenxa yeni madoda hayi fokop manikani
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umsekeli kamongameli wele Melika mnumzana Mike Pence uqhubeke ekhankasela ukhetho lanxa iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezinhlanu zibanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu yikwephula iziqondiso zogatsha lwezempilakahle ezithi kumele umuntu azisuse emphakathini nxa kunakanelwa ukuba engaba ehlangane labalegciwane leli. Ngeviki edluleyo wakhethwa ukuba umsekeli kamnumzana Joe Biden ozancintisana lo Trump. Unkosazana Kamala Harris uzisuse emphakathini ngemva kokuba iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezimbili zitholakale zilegcikwane leli. Lokhu kwenzakala inani labathola leli gcikwane lokhu liqansa kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ncobo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqansa kwenani labathola leli gcikwane.
Ngokubona kwami igciwane alikapheli khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile ikanti lezi zikolo zemfundo yephezulu ama-university akhona futhi njalo avulileyo. Isikole ezingavulwa sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasibe banjelwa igciwane, abantu abangakasibe banjelwa igciwane. Obekusenzithama namba ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezo esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba abasekela ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe. Batha kuna abantwana abaningi asebefile bebulawa legciwane. Kodwa bekhosha ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlasela legciwane libabulala. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya, ephenduke sethole igciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi sihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube leduwo yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igciwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempila kahle kumbe vele isikhathi segciwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempila kahle. Akunamuntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifike esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempila kahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo. Njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenele sibekini ukunqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwazi ukuphila ukuthi osibitshelwa ngabezempila kahle yikho uqakathekileyo yikho kuzasisiza. Yikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka. Kutshisa kutshisile sokuze kwaphela akula gciwane elaphephukayo lilokhu litshisa abantu lilokhu lihlasela abantu. Yikho ke engikutshoyo ukuthi oqakathekileyo ukuphila ukulandela abezempila kahle.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseMaryland.
All stars and jello fight it job. Still gonna handle business. Mazo catch up my feelings. I asked me in a many luggage. I still a bank while I'm in commission. It's a chair of a snobbish. Born. Bang is a good radio. Bambo never beat you. And you seven land the love. I'm busy on put in my list. And then you tweet a book. It's also by hand. Look and you push up on the days of my connect. My connect. I'm a ram. Even if it's called. It's called. I'm a love. I'm a dollar. I'm getting full on the Monday. It's cut. Someone else is calling. One, you running as two and three. You can't get a young boy give me. Yeah, in a belly, I'm a pest. Get a mobile one, come on the top of the give me.
You're gonna take it all alone. You're gonna do my connect. I'll take it full of fun. You're gonna do my lock share. I'll be full of fun. It's a good body.
Mtengi kala loko bebenka, manja sebeti ngubani skoku sebenka. Babon, bebeti mina nyakanda, manja sebeti nyashisa ngubanda selina. Babon, nisagi kase mepin, ama yelo afungu buye lokshin. Basi bako lenye stampa njaro spetele vibe patelo guti bengezo for flow me kostin. Nyabona bafisu guskiti salati, banye bafisu guringa njengati. Banye bafisu gutreka njengati, patele bazo twala nyekasi. Born, in Chinese Tunzi, Yunki Nyaga Nyagi, Wuzwa Gimme, me. Gimme, Mina Bele, I'm a pet, Sera Ngova, Wunku Mutu Sazo Funda Gimme.
Ya Bona Sebe Kuala Ngan, in Chana Zema Kone, Oteri Sebe Funda Ban.
Sina Rakibi Uselo Lam Flanji, Wati Skangele, Ezinye Zensobo Zendaba. Kambe Izi Chezo Zenoto Zingaba Zbangela, Unga Tutugi Gomnoto Elizwe Na. Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo. Kulo muntu oyedwa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voaindebele.com.